Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu she olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlakatheni kumpandula 2020 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Kufe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abangamachumi amane lanye babanjwa lomkhuhlane.
Ubaba uMakhajule uyaqhakathekisa ukuthi kuhlangane ukwenza iqambe izaphu ngoba uyazi ukuthi izaphu imumetheni.
Abanye basola iqula likamongameli weSouth Africa ngokuphenduka likhulumisane leZANU PF kuphela, lanxa lisithi lizaphenduka eZimbabwe njalo lizekhulumisana lamabandla aphikisayo.
Silungiselele sizimisele ukubana singene kulawo ma-by elections.
IZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwama-by elections olokugcwalisa izikhala ezivuleke edale lepharlamente lakumakansili luza kwenziwa mhla ka-5 kuMpalakazi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kufe abantu abane ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Abathathu babantu laba ngabe Harare, kuthi oyedwa ngowe-Midlands. Lokho kukhuphule inani lasebethethwe yisifo lesi kuleli laya kumakhulu amabili lamachumi amabili 222. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi ababanjwe umkhuhlane lo izolo njalo bangamachumi amane lane 41. Inani labantu asebebanjwe icoronavirus selokhu yaqhamukayo lona likhwelela yaku 7,429. Abafunyanwe sebesindile izolo bangamachumi ayisithupha lanhlanu 75, okukhuphule abantu asebepholile baya ku 5,542. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu edlula ayisithupha 1,665. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 1.3 million njalo wabulala abangu 31,725. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention. Emhlabeni jikelele iJohns Hopkins University ithi usubulele abantu abangu 900,000 njalo wahlasela abangu 27,695,000. Abanye bathi badanile ngokwehluleka kwequla likamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa ukuhlangana labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo izolo. Njengokutsho kweZANU PF phambilini, iqula leli lihlanganela leli bandla kuphela. Abantu abanengi baveze insolo yabo enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook kanye leTwitter. Isikhulumeli sequla leli uMnumzana Ace Mahashule utshele intatheli zindaba ukuthi bazaphenduka ngelinye ilanga ukuzohlangana labamabandla aphikisayo acele ukuhlangana labo. Akoqela ele MDC Alliance, ele ZAPU, elika mnumzana Simba Makoni, Umeli wemelika eZimbabwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngokuhluphayo eZimbabwe. UMahashule uthe njengabameli bebandla elibusayo eleANC bavumelane leziphathamandla zeZANU-PF kunkulumo zayizolo. Uthi amabandla omabili kumele ahloniphe amalungelo oluntu njalo alalele izikhalazo zikaZulu. Wengeze wathi izijeziso ezethiswa amalunga eZANU-PF zenqabela intuthuko. Ngakho uthe kumele zesulwe. Ekhuluma laye ngemva komhlangano lo umnumzana Obed Mpofu owebandla leZANU-PF uthe bavumelane labe-ANC ukuthi amabandla omabili kumele alwise inkohlakalo. Uthe njalo bavumelene ukuthi akulahlupho oluphuthumayo eZimbabwe i-crisis ngaphandle kwenkinga zansuku zonke ezikhona ngitsho lakwele South Africa. Amabandla omabili athi njalo kasoze avume ukutshelwa okokwenza ngabantu athi bethula imbiko yamanga enkundleni zokuxhumana i-social media. Iningi belikhangelele ukuthi iqula leli lihlangane lenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe njengokuthembisa kukamongameli Ramaphosa ukuze abantu bazikhulumele ngokwephulwa kwamalungelo oluntu abathi kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa isikhulumeli sebandla leZaphu umnumzana iPhithule Maphosa utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bazalimelela iqula likamongameli Ramaphosa lapho elizaphenduka khona njengokuthembisa kwalo ukuze labo baphe icele labo.
Ubaba uMakashule uyakuqakathekisa ukuthi kuhlanganwe okwenza eqambe iZaphu ngoba uyazi ukuthi iZaphu imumetheni ikakhulu endabeni zeZimbabwe, yiyo engumqalisiziba wokuzabalaza ukuze kutholakale leli lizwe lihluthuna ebalungwini ababesikolonizile ama-Rhodesians. Uyazi njalo ukuthi iplani yeZaphu yiyo yodwa engasebenza ukuthi iqazulule indaba le khona. Njalo siyakwazi ukuthi ubaba uMakashule uphuma ebandleni le-ANC okulibandla elilo ubudlelwane leZaphu. Imbutho yamabandla lawo yalwa kanye kanye yalwa incedisana under i-command eyodwa. So yibudlelwane obusuka kajana njalo obuqinileyo akufani lalobo esibona namuhla ozama ukubunja izano ebezenza abangani be-ANC sebebusa.
Libona kufanele yini ukuthi ibandla le-ANC alikhulumanga lani kanye lamanye amabandla lezinye inhlanganiso ngalesi sikhathi libuyile?
Besikhangelele ukuthi iqula le-ANC lihlangane la bonke abantu omele lihlangane labo. Kodwa siyakwazi ukuthi sidila leZANU-PF enjani. Bacabanga ukuthi yibo kumele babuse, bacabanga ukuthi yibo kumele bekhulumele amaZimbabwe. Besisazi ukuthi bazabuyela emuva bengakhulumisananga lathi. Kodwa akulahlambeleko ngokufelwa. Sithemba bazophenduka njengokuthembisa kwabo. Kodwa nje okunye alinawo amandla amaningi ukuthi lilungise indaba leyo. Besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi mhlawumbe iSADC izabe siyivukile emaqandeni, le African Union layo izabe sivukile emaqandeni. Kodwa sesihambe umango omude kakhulu, njalo silesiqiniseko ukuthi iSADC ngokwayo izosukuma, izophakama emalangeni ambalwa alandelayo, ngoba sesizamile ukuthi sibabikele udubo lusekhaya njalo sabanikeza lalokho esibona ngazathi ngama-solutions.
Umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Sixhume njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Shepherd Mpofu.
kungangcono sihle sivumelane ukuthi South Africa ayisoze ibe luncedo kumbe ayisoze incedise abantu baseZimbabwe ngalokho abakukho ngenxa yezanu-PF. Iqula leSouth Africa lisuka la bathi bayakhuluma labo bonke abantu abama-civic organization, abezombangazwe, ama-opposition parties labanye. Kodwa bathe befika eHarare bazikhulumela neZANU-PF. Abakhulumanga lohulumende weZimbabwe, bazikhulumele leZANU-PF baye bephenduka. Into engcono mina engiyibonayo ukuthi iSADC le-AU sokungangcono bangenele, even le-United Nations sokungangcono bahle bangenele. Ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo amboni ukuthi i-ANC izoncedisa iZimbabwe ngalokho. Njalo bakhuluma bathi bakhuluma njengama-sister parties. Ukusho ukuthi bazihlekela bazinathela itiye ngasensitha, akula nto ephumayo, akula nto eyenzakalayo esifa ukuthi sithole ama-solutions alokho okwenzakalayo eZimbabwe is concerned.
Ubona belakho yini ukuphenduka abeSouth Africa laba njengokuthembisa kwabo ukukhulunyiswane kutholakale isisombululo?
After i-lockdown, iSouth Africa izobuzwa ubuhlungu nobunzima ngokuba nama-illegal immigrants laba bazobaleka eZimbabwe be-cross border bebuya ngapha eSouth Africa ngoba eZimbabwe akuphileki njengoba sibona izinto zisenzakala kakubi kanje. So ngokucabanga kwami mina ngibona ngani akula sithembiso sokuthi iZANU-PF le-ANC bazayenza into ekhanyayo ukuze bathole ama-solutions kulokho okwenzakala eZimbabwe. Into engaletha ama-solutions ngokuphangisa ukuthi i-SADC or i-AU kumbe i-United Nations bangenele. La maqule engangenela mbona kuzoba ngcono ngoba i-South Africa singakusho ukuthi sebehlulekile kambe kabili konke abantu bedlalisa isikhathi besiye eZimbabwe akula nto ezophumelela at this rate.
Umnumzana Shepherd Mpofu ucubungula ezombusazwe. Sixoxelaye ekwele South Africa. Ikomishini ebona ngokuqutsha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi ilizwe selingaqhuba ukhetho lwama-by-elections ukuze kugcwaliswe izikhala esezivulekile edalela ephalamende lakumakhansili. Ikomishini le yayimise ukhetho lonke elizweni ngomabasa ngenxa yegciwane le-coronavirus. Umgcinisihlalo wezeki unkosikazi Priscilla Chigumba uthi zonke izikhala ezedlula amachumi amabili ephalamende lakumakhansili kumele zigcwaliswe kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 5 kumpalakazi. Izikhenxe ezinengi zadalwa yokuxotshiswa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance edalele ephalamende libandla le-MDCT. Esinye savuleka ngemva kokuxotshwa kwelunga le-ZANU-PF umnumzana Khilazivu. Izeki ibikwa isicele imali engange 18 million US dollars kuhulumende eyokuqhuba lolukhetho. Abanye bathi MDCT kayisoze yenelise ukunqoba ngoba abantu abanengi bengabasekeli be-MDC Alliance njalo besethesa unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe umlandu wokuwota umlilo munye lebandla leZANU-PF. Kodwa isiphathamandla se-MDCT umnumzana Witness Dube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi balethemba lokuthi bazanqoba.
Njengebandla sivele sihlala silungile, savela sasukuma singabantu abazilungiseleleyo. So silungiselele sizimisele ukubana singene kulawo ma-by elections noma nje kungakasicacile ukubana kuliqiniso ukuthi ama-by elections asekhona ngoba sikezwa ukubana i-nomination court isikhethiwe njalo kasizwanga ukuthi u-president ugazetile ukuthi sokulama-by elections kodwa hayi sizimisele ukubana sincintise ekhethweni ngoba silibandla elilandelwa ngabantu njalo elilosekelo entweni zonke esizenzayo sisekelwa ngabantu abantu hayi abantu be-MDCT ukhetho bahlala belulindele ngoba yiyo indlela esikholelwa kiyo ukubana nxa lingagaya usekelo ekhethweni liyathola usekelo libese lisibakwazi ukubana limela abantu lenze umsebenzi wombusazwe ngendlela eqondileyo.
Yona imali yokukhankasa kunye lokwenza ezinye inhlelo eziphathelane lokhetho ikhona yini?
Imali yokukhankasa senza lezinye inhlelo eziphathelane lokhetho lwama by elections. Imali ekhona ngoba sathola imali isikhwama njengeparty esiyavela kuhulumeni ngakho hayi imesimele isenele kuma by elections ngoba ama by elections aso elizwe lonke ma constituencies zonke iwona lawo azabe evulekile kubana kungena abantu ngakho ke imali esayitholayo iyenela ukubana senze inhlelo zomhlangano senze njalo sikhangele ama by elections. So hayi siyalungiselela imali izabe ikhona kuzasetshenzwa sizame ukubana siyenze ukuthi siyonqobe kulawo ma by elections.
Umnumzana Witness Dube ngowebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Tala kweli South Africa elihloniphekayo umnumzana George Bizos yena owamela umuyi umnumzana Nelson Mandela kanye lomnumzana Morgan Tsvangirai kasekho. UBizos ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyangalolunye lambili 92. UBizos waba ligqwetha likaMandela ngesikhathi ehlukuluzwa nguhulumende wabelungu owayehlukuluza njalo ebandlulula abantu abansundu kwele South Africa. Ngo-2002 wamela umnumzana Tsvangirai kucala ayeletheswa elokuzama ukugenqula umbuso kamnumzana Robert Mugabe ngodlakela. UTsvangirai wafunyanwa emsulwa kulelo cala. Umongameli weSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ukhalele imuli kaBizos esithi umufi wasebenza gadalala kumzabalazo wokukhulula ilizwe laseSouth Africa lokuthuthukisa umbuso okhululekileyo. Amagqwetha eZimbabwe afana lomnumzana Tendai Biti lomnumzana Arnold Tsunga achaze uBizos njengegqwetha elizakhunjulwa ngokulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi ukusilela kwamanzi elokitshini leMagwegwe kobulawayo sokudale ukufuthelana okukhulu phakathi kukaZulu. Iphephandaba leHerald lona lithi amanye amakolishi afana leMidlands aseqalisile ukuvula ukuze abafundi babuyele emaklasini. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Halo Studio 7 linjani? Siyabonga indaba zenu ezimnandi kangaka. Mina ngiseBotswana ngisuka eNkayi. Lindaba le ekhulunywa nguhulumende weZimbabwe le ukuthi akulanto ehlupha eZimbabwe, izinto zonke ziright, kade sisemazweni khona sisegangeni khona sithwele nzima, akazama ukutshintsha, akazama ukukhuluma into ezizwakala, sikuzwa thina lokho ethi nxa izinto zonke eZimbabwe ziright, kuyini okuright abantu besemazweni? So
balibonani balaleli le ezihlobo linjani hayi thina siyaphila into nje ikhona lapha kathi umnanga gwe uyalana ukuthi egenqulo embusweni njengaye wagenquluka kumgabe futhi kalancedo ngithi umnanga gwa khona lowo okhuluma ingqoma inkosi moyo ngiphuma eplumtree imgwaqo ifile eplumtree kathesi ungathengela lapha amabhodi emayitengwe ngapho uyahlangana lamashona kuphela ukuthi thina ngapha emandebele nasifundanga ngingangena lapha ndeipiyasho amatisha ndeipiyasho hawu lathi bantulisile certificate sicelani lisikhiphele umnanga gwa lowo lathi sike sibe ngabantu lathi elizweni lethu ngiyabonga
njani ngapho bantu bestudio 7 sicale sitshelele umnangagwalo ukuthi unabantwana yini uzeleni umnangagwalo esitshele khona because sidubekisa abantwana abanye abantu lapho eZimbabwe ha sithwele nzima ngayo umnangagwa hhayi ngabe yasizwa sibili yayinikeza abanye kuze ngapha hhayi usamanga shapho ngapho u-Eric ngapha nje ewange ngapho
Sanibonani bantu bakhithile njani ngezindawo ngezindawo. Ah kodwa kula muntu ungakuboniyo ukuthi ilizwe leZimbabwe liyala bantu bakhithi. Ilizwe leZimbabwe liyala. Hayi iqiniso nje iqiniso. Hayi zani ukufika zibonakala kamhlophe ukuthi akula nto eyikwanisayo. Ilizwe liyala. La bantu bayabonisa ukuthi kona abawinanga ama-election. Ilizwe liyala liyaphika liyaphika egcekeni. Akula nto abayenzayo laba bantu. Laba bahambe kubona konke vela kula nje lokugodo ku-one kubonisayo ukuthi kula bantu abaku ilizwe lifasa ukuthi kanti la president wonke umuntu weZimbabwe nje uyazihluphekela uthwele nzima ubulawayo kakhulu amanzi kuze amanzi angcolileyo kambeni umkhuhlane lawo loba kuthiwa kona uyaceza cabanga izwabe ngakho imkhuhlane ezokuya elizweni ngapha abaphuza amanzi angcolileyo apha kakhulu amanzi kumele ukuthi kugezele icorona ngapha kakhulu amanzi ogeza izandla hayi ilizwe liyabehlula abantu bezamtwek libehlula ilizwe leZimbabwe kukuthi litshona kanjani akubonakali ezimalini yonke into eyiwuhlozi kuyatshontshwa loba kutala amakhiwa ayabuya ezophiwa umhlabathi kwakuthi stili laba bantu ngeke beyekeli ukutshontsha lapha umumbu uyatshontshwa usiyadayiswa kwamanye amazwe angaphandle abantu bebulawa indlala i-corruption siyangena umnanga kwafaka i-corruption embi izanupf yafaka i-corruption embi ekarapa izinto ziyadula abantu abatholi kudla bayatshontsha babulala abantu kuthunjwa abantu vele akula nto abazayenza lapha laba vele ngabantu luza amafeyila kuthiwa uthokozani kuphe abantu abangazange bavotele isebenzi yeParliament bazalungisana abantu abangazange bavoteli abantu abangathandwa ngabantu
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe kufe abantu abalithumi kwele Afghanistan izolo ekudubukeni kwebhomba elikhanyabe liqondiswe kumsekeli kamongameli walelo lizwe u-Amrullah Saleh abatshutshisi benkantolo yomhlaba i-International Criminal Court bona bathi sebecelwe nguhulumende wakwele Bolivia ukuthi badingisise amacala angaba adalwa ngowake wakhokhela lelo lizwe umnumzana Evo Morales labasekeli bakhe siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump uthi ngokutshaya umkhuhlane we-coronavirus indiva ngesikhathi lomkhuhlane usanda kufika eMelika, wayezama ukupha abantu isibindi ukuze bengesabi baphaphatheke. UTrump wayehlala esethula amazwi okuthi umkhuhlane lo ufana nje leflu njalo awubulali kakhulu. Wayethembisa abantu njalo ukuthi uzaphanga unyamalale lanxa nje ulokhu ukhona njalo usubulele inkulungwane zabantu. Umlovi olodumo umnumzana Bob Woodward nguye oqale ukuveza kugwalo lwakhe olutsha asanda kululoba ngomongameli Trump ukuthi uTrump wavuma kungxoxo ayenza laye ukuthi ngempela wawutshaya indiva umkhuhlane we-coronavirus ekuqaliseni. Ukuvela kwalimbiko kusetshenziswe ngabasekeli bakamnumzana Joe Biden ukusola uTrump besithi nguye owabulalisa uZulu wakwele Melika nge-COVID-19. Ebuzwa zintatheli izindaba izolo, umnumzana Trump uthe njengomongameli wayezama ukupha abantu isibindi. UTrump uzanqikilana lo Biden kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 3 ngoLwezi. Sibuze intatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware ukuthi ubona izalankomoni.
Njengomuntu okhangeleyo ukhetho lwase-America engapha e-Africa, eZimbabwe la-West Africa, umkhankaso kaJoe Biden loTrump uyathathekisa kakhulu ngoba uyi-example, ungumfanekiso wendlela idemokhrasi emele ihambe ngakhona ukuthi ukhetho kumele lwenze kanjani ukuthi wonke abancintisayo bayenelisa ukuzwakala emsakazweni, bayenelisa ukuthi bekhulume imibono yabo izwakala. Ekunje siyakwazi ukuthi uBiden umelele nokuthi uTrump umelele, enjalo kabesabi ukuthi bekhulume omunye echothoza omunye. Okuyinto engathi iyajabulisa ngoba akuvamanga njengabantu abakuside lethu lelizwelele, akuvamanga ukuthi sibone khona okusenzakala ukuthi-ke abantu abancintisanayo bayachothozana. Bengachothozani njalo nje ngokuthi usola ubuntu bomuntu, hhayi i-character yomuntu, hhayi kodwa bachothoza ama-policies akhe ukuthi lo muntu uletha program bani.
Uphenyo lwamaphozi olukhona okwamanje luveza uBiden enqoba umongameli Trump, kodwa ungakhangela okwenzakale kukhetho olwedluleyo ngo-2016. UHillary Clinton wayekhokhela kodwa wasuka wanqotshwa nguTrump. Ubona izala nkomoni kulolu khetho?
Kunzima lapho nkomo. Kodwa ibona ngani uTrump usenganqoba njalo. Njengoba usitsho ukuthi kukhetho oludlule uHillary Clinton wayethungamela kulawa ama-polls ayenziwa izingcwethi labacubunguli, uHillary wayethungamela. Kodwa-ke ngelanga lokuvota abantu sebephuma ezindlini besiyavota, kulapho-ke uTrump anqoba khona. Uzobanzela ukuthi-ke ama-polls lawa esikhuluma ngawo imbono yabantu, angithi imbono nje abantu ukuthi njengakumanje i-BBC ivuke ifake nje abantu asivoteni lapho. So abantu abazavota ku-BBC ngabantu abathanda inhlelo ze-BBC. So-ke nxa inhlelo ze-BBC zisekele kakhulu kuhlangothi lukaTrump, uTrump uzavuka enqobile kuleyo poll. Njene-ke nxa ngale i-CNN iyenzela i-poll yayo, i-CNN nxa ikhipha inhlelo ezisekela uBiden uzavuka. So angeke ngitsho, kodwa-ke usuku lokukhetha yilozo uzodecide. But endlela engibona ngayo, ngibona ngani uTrump, angithi bathi the power of the incumbent, ukuthi lo onguye osesikhundleni ngaleso sikhathi ulamandla okuphinda anqobe njalo. And uTrump uzananzela ukuthi khona uzama ngamandla wonke ukuthi-ke anqobe ku-second term yakhe, noba nje sekube lezinto ezihambelani le ndlela akhokhela ngayo ukubulawa kwabantu abamnyama lamakhampeni e-Black Lives Matter. And then yena uTrump njengo-president we-law and order olukhana awukhambisani nokuthola i-support, okuyinto uBiden ayisebenzisayo ekunja ekuthatheleni uTrump abavoti.
Umnumzana Simbarashe Nembaware, intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kwathi abangamatshumi amane lanye babanjwa lumkhuhlane. Abanye sebesole iqula likamongameli weSouth Africa ngokuphenduka likhulumisane leZANU-PF kuphela, lanxa lisithi lizaphenduka lizekhulumisana lamabandla aphikisayo. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukhetho lwama-by-elections olokugcwalisa izikhenxe ezivuleke edale lePhalamende lakumakhansili luza kwenziwa mhla ka-5 ngoMpalakazi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.